ababojiwela ababaqoqela izalukazi lamaxhegu ontanga kane labo mama bakade belengane ezimunyayo omunye walabo abetheswa umlando wokuzihlalisa emaplazini okungekho emthethweni ngunkosikazi Sibusisiwe Moyo obotshwe ngolwesithathu othi babotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengami ngina kakhulu ngumuntu wamaphilisi, ngisuke ngachiya amaphilisi sendetudayi songanathi amaphilisi otshengisa ukuthi sukuyibuhwa kwami sendikolithile amaphilisi.
Uphinde wathi nxa bengasuswa kulindawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyasuka siyena sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siye emthethweni, kodwa umthetho yiwesu siphatha ku kunje khathi somama bonke khonapha abanye bale 3 days akulamanzi okugesi, akulamanzi okunatha, akulakudla.
Umnumzana Edfield Moyo uthi uzalelwe eNyandeni njalo wakhulela khona, ngakho-ke akula lapho angaqonda khona xa engasuswa ngamandla kule ndawo.
Asusa ubuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebebuya kubhalisa izinto bebesibhala singabantu abakhona, and thina esangena ekuqaleni sasiphiwe la makhadi e-counseling. Khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasatheli, but lamhla unithwela ikhadi ngapha kumele lithi ulungisele ukuthi ukutheli suphindisiza kuthiwa mani.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mkala othi umhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente.
ENyandeni ihlale ngo-1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThomsini Mkala lolu sisibanda. Then from there kuthe ngo-2008 sesike sakhulumisana lo resettlement officer lo councillor uChadimani ukuthi besicela athi basinikeze indawo yokuhlala, basebesiphegela indawo yokuhlala ukuthi okathe silingancenza la duzane labazali bethu. Thina indawo esikhululele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya, mina ubaba nomama ushonele khwapha bangcwashwa khonaphana. So lami bengafisa ukuthi ngingaba umuntu ongasuka ngithi ngiyakhela kwenye indawo.
Umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa eNyandeni wakhulela khona uthi yena watshayelwa ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku.
Sengitholile indawo ngaqala lami ukwakha, kodwa mina ngangizitshela ukuthi kusemthethweni ngoba ngangifakwa mbani yisandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroot.
Amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlalise ungekho emthethweni emaplazini abawubizwa ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi zeNyandeni ezifika phosa amakhulu amabili 180 ezibotshwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Ayisizo zodwa izakhamizi zeNyandeni ezibotshwe zasiwe emthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMasingo, Manicaland lezinye. Ingcwethe ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho zelusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu lathiwa ngabamhlophe abaqotshwa emapulazini la njalo abane babo babelwe lomhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kulokhu baxotshela iganga. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngiseGwanda ngu Albert Ncube.